So we see card to send about VOA in the belly.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ibandla le-Triple C lithi kulamalunga alwalaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli bezanu PF yekhwekhwe izolo likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli bezanu PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi uSeni Sfanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Abogatsha lweveterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngoba sokulemikhuhlane efana le-foot and mouth kanye le-January disease. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kulamalunga alo amathathu alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa kakubi ngabasekeli bezanu PF esigabeni seKwekwe Central izolo. Isikhulumeli se-Triple C uNkosazana Fadzai Maere uthi abezanu PF laba bahlasele ngemva komhlangano owenzelwe eKwekwe ngomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa. Uthi udlakela lolu lukhomba sobala okuqoqwa izanu PF kukhetho luka 2023. Udlakela lwayizolo luza ngemva kokutshaywa kwelinye njalo ilunga le-Triple C umnumzana Godwin Jimu ebusuku ngesonto. I-Triple C ithi uJimu utshaywe izikliwi zezanu PF. Uthi njalo kulomunye umlandeli walo uMo Blessing Ali othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo mhlaka 24 kulinyanga oloke engazakali ukuthi ungaphi ilokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi impilo ka-Ali isengozini nanku sokulamalanga ayisithupha engabonakali. Umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift Ostalosi Siziba uthi bazacela inkantolo namuhla ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi adinge unkosikazi Ali.
Information esilayo safonelwa ngomunye wamakansela uChungiza esitshela ukubana ke uMo Blessing Ali one of our activists wathunjwa ngabantu bezanu PF. Iko lapho esathuma kona amalwa ethu lamayouth ethu ukuthi behambe bemkhangela ke so namuhla bebelandele indaba yakhona emapholiseni ongangokuthi lokhu singakabi lolwazi ukubana wathunjwa wayangabi. Yiko ke kusasa silandela indaba yokubana kuyenzwe application High Court eyabascopas ukwenzela ukuthi amapholisa njengoba esika akwenza ukubamba abantu abamthumbayo kuthiwa ngabantu bezanu PF indaba esikhangelela ukubana kusasa ilungisiswe ngenxa yokuthi abantu bathi bambona ithathwa ngabantu bezanu PF.
Wona amapholisa athi kalaye yini kabotshwanga?
Amapholisa athi kalaye ngenxa yokuthi sikhangelile enkantolo zonke akula lapha esingithole khona.
Abamthathayo laba elithi ngabezanu PF Siziba laba bona mpela ukuthi ngabezanu PF kumbe liyacabangela
lokho zakutholwa kubantu abambonayo yikho sithe isecretary yethu kanye labantu abasebenza ku-social welfare department belapha athinjela khona ukubana sibe lokuqukucela lokuba sobala ukubana abantu bakhona ngobani ngase sikwathole sizayo samapolisa lokuyazisuzula ukubana abantu abamthumbayo ngusibani losibani njalo silandele ukuthi batholakala.
Sesike sabona abanye bethunjwa bependuka bechayiwe kumbe belimela abafana labo Johana Mamombe. Kanti sesike sabona njalo kuthunjwa abanye abafana labo iTaiza Marabe Nyamalala kokuphela. Ilingathini ikahle kahle ngokunyamalala kwakhe kanye lemuli yakhe ithini yona?
Lokho kutshengisa ukubana ke esasikutshela ukubana komnankagwa bale new dispensation lalokho esasikutshela ukubana ke akusekwa kwenziwa ngesikhathi kamgabi kuyatshengisela ukubana uhulumente usephenduke endleleni zakhe zakudala ngenxa yokubana ke lokhu kwayenzakala mina nginjengake ngathunjwa oyitaiza mara bathunjwa ojohana labanye okutshengisela ukubana ke uhulumende esephenduke kunhlelo zakhe zokuthumba abantu nokusetshenziswa kwe-violence nokuwabhizwa kwamapolisa lokuqala ke ikakhulu ngenxa yokubana sesikhangelele ukhetho okuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi imuli yakhe iyakhala ukubana engabe befuna uhlangalela laye ngoba kuyinto engakhangelelanga ukubana umuntu eluze impilo yakhe ngendaba zento zomba ngazo.
Thathwa lapho siziba ngokuzwa kwenu bamhluthunile kungaba kube lodlakela kumbe bamcele kuhle bangena la emoteni bahamba la
basebenzise udlakela yikho esikuzulike kubana ke baqala ngokumtshaya okungangokuthi cangetwa ayethe subconscious ngenxa yokuthi bamtshaya bengakamfaki emoteni.
Lithi ilunga leno uGodwin Jimu utshaywe kakubi ngabasekeli bezanu PF ulima lokunganani njalo bebemtshayelana.
UGodwin wayetshaywe ukubana wayegqoke isikipa se-CCC lokuathenda inhlelo ze-CCC ngenxa yabanye izizali ibona ukubana ayisela support kumaperieben nasemaphandleni yikho sebesebenzisa i-violence lokuyethusela abantu nokulimaza abantu kuyinto ke esingayikhangelelanga ngenxa yokubana sikhangelele ukubana abantu bekoejiste kupolitics.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi kaphendulanga imbuzo esimthumele yona. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo lwakhe. Udaba lweGugurawundi lube segudwini emngcwabeni wenduna yelupane uChief Mabhikwa lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga azithole khona esekhuluma ngalo kulandela ukuvuswa kwalo ngumfundisi uSenispanda. Esethula amazwi yakhe uSibanda uncume uMabhikwa esithi wayezimisele ukubona udaba lweGugurawundi lolu lulungisiswa. Ngokunjalo uthe lo hulumende kumele azinikele ukulungisisa lolu daba kanye labeMidlands abaphathwa kube yilumbhuqazwe belokhe befuthelene. Pendula uChiwenga utshele abantu ekade besemngcwabeni ukuthi wazwile amazwi kaSibanda wathembisa ukuthi uhulumende uphezukwalo udaba lweGugurawundi encedisana lezinduna. Kodwa isiphathamandla seZanu PF umnumzana Obed Mpofu yena wethule amazwi echothoza inkuthazo kamfundisi Spanda sithi abantu bemathebeleleni abadingi kukhunjuzwa ngodaba lombhuqazwe ngoba kuyikubathunuka. Sixoxele umfundisi Sibanda othi kavumelani lo mpofu.
Lolu ludaba oluhlupha abantu bangapha emathebeleni le Midlands. Thina njengabafundisi laba bantu yizimvu zethu ngabantu esiphila labo lathi. Ngakho ke singeke sathi into ebuhlungu enhlizweni zabo. Siqhubeke nje sichumayele ivangeli isilonda lesingasiboni. Ngithokozile ukuthi uVP uBaba Chiwenga uVice President uthe yena labo njengohulumende ludaba olwenza ukuthi batshone bexoxa ngalo njalo isisizathu uPresident akhetha izinduna ukuba sikhangele lolu daba. njalo lo president we chiefs council wase confirma ukuthi hayi ludaba labe chiefs council abalusebenza lo president ukwenzela ukuthi sifike esigabeni sokuthi amanxeba la khona athobeke kukhulunywe ngalendaba ixoxwe ngendlela ezayenza ukuthi abantu bakulesi sigaba semathebeleland kube lendlela ukuthi konke lokho kwenzakalayo okwegugula ngondi kube into eyokuthi nxa bekhuluma ngayo isilonda lesingathunukali kodwa kube into ukuthi sesixoxa ngayo njengamaZimbabweans siyilungise njalo ngiyananzelela ukuthi kumele sikhangele lolu daba singalukhangi njengodaba lwemathebeleland kuphela ludaba lweZimbabwe yonke iZimbabwe yonke kumele iphatheke ngalolu daba ukwenzela ukuthi sithi thina njengamaZimbabweans asifuni ukuthi kwenzakale futhi lokho njalo asifuni ukuthi kwenzakale komunye umhlobo ludaba okumele lusihluphe sonke njengamaZimbabweans.
Uchi Wenga uamukele njani amazwi akho ngisho lo Zulu jikelele obesemhlanganweni lo? Kanti njalo yena Uchi Wenga ungaba wenelisile yini ukukhuluma la emathupha?
Ngibona u-Vice President Uchi Wenga njengenkokheli ubekhanya sibililayo esithi into ekhathaza uhulumende njalo into okumele ilungiswe. Mina lokhu ngibona kube into eqakathekileyo. Udube ukuthi asisatholanga isikhathi sokuthi ngixoxe labo ngoba bengile ntshumayelo besile nkonzo. So ngisuke emasinya sengigijimela inkonzo. Umbono iyehlukana kodwa thina ngokusebenza labantu njalo njengabantu abangama peace builders siyakwazi ukuthi isilonda esinjengalesi esenzakala eMathebeleland asiphiliswa ukuthi abantu bethi hayi isikhathi sizayenza abantu bakhohlwe. Into okumele ixoxwe ngayo isilonda okumele sikukhitshwe ubomvu sikhanywe kulungiswe abantu bakhulumisane ngoba singayekela thina ukukulungisa kathesi abantwabethu bazathwala lomthwalo babulalane njalo sibe lomunye futhi umonakalo ozayenzakala kuleli lizwe. Ngakho-ke indlela okulungiswa ngayo yona leyi okumele iyenzakale ukuthi akungenwe ebantwini kukhulunyiswane kukhumisane umlotha kube yindaba ezaba phakathi kwembali yokuthi hayi kwaye kwenzakala into enje. Nxa kodwa sesixoxa ngayo sesithi akumelanga kwenzakale futhi sokwenzakala kubo-Germany kwenzakala kubo-Rwanda kwenzakala e-South Africa balungisa bahlala la abantwana balelo lizwe balungisa lenkokheli zabo. Ngakho kuphosebe ukuthi ilizwe lakithi lithole ukuphiliswa njalo. Mina bembona njengoba ngikhulumile ukuthi isikhathi sakhona isonesi ukuthi asilungiseni linto lindaba kayilungiswe ingavikwa ayilungiswe kuhlaliswane kukhulumisane ibe indaba yelizwe lonke leZimbabwe. Wonke umuntu oseZimbabwe abeyazi njalo akhuluma ukuthi akumelanga ukuthi ngabe yenzakala njalo ke kuxolelwane.
Umnumzana Useni Sibanda ungumfundisi njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwezifuyo olwe-veterinary services sebexwayise abafuyi ukuthi badibhise inkomo zabo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ukuze zivikeleke kumikhuhlane efana lowe-foot and mouth kanye lowe-thalariosis owaziwa njalo ngokuthi yi-January disease. Le mikhuhlane isitholakala kwezinye indawo zelizwe ezigoqela eMathebeleland. Ngeviki edluleyo abogatsha lolu babulale inkomo zomunye umlimi ezingamachumi phose yamathathu 28 eyinsiza ngoba besithi zingaba zilomkhuhlane we-thalariosis. Sixoxelo sebenza ku-veterinary services njalo ekunhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association umnumzana Sibayishe Jowu wasichasisela okunengi ngalomkhuhlane.
Umkhuhlane olethwa isibungu lapho inkomo ezabe sidla khona egangeni. Singathi isibungu lesi singani si-brown but uncane nje utholakala endlebeni zenkomo. So i-thalariosis sizakha nesikhiwa i-protozoal disease okuya kukulethwa izikta isifungu sonasila kungazele kuhlasela inkomo ngathi isifuyo kubuya spreada masinyane yahamba sibe inkomeni ezinengi, gcina sokubulala inkomo ezinengi njalo kungavele kube khona esigabeni inkomo zonke eziyabe zisesigabeni sona leso ziyabafedela. So kungangcono ukuthi kungavele kubonakale ukuthi inkomo zalesi sigaba sezile January disease kuhle kube lo mthetho we-movement of inkomo from isigaba lesi zisiyabe kwenye indawo. Umthetho lowo ukhona ku-Veterinary Services Movement Act 1984. So ziyabe zizindlela zokuzama ukuvikela umkhuhlane lowo ukuthi ungayi kwesinye isigaba, siwugodene nje siwusebenze siwulungisise kulezi ezivele sezibonakele zingahambi kwezinye, ngoba zingavele zihambe kusho ukuthi lezihala lazo zikhe zibe lo mkhuhlane wakhona.
Inkomo eyabithe yahlaselwa yilo mkhuhlane ibonakala ngani?
Umkhuhlane lo ubonakala lula. Ungabona inkomo isiluze appetite, ingasafuni ukudla, uyakusukelile. Njalo ngathi imvambo zenkomo, ama-ribs, abe sekhanya nje ukuthi inkomo leyi isine-tailariosis, iyabe isicakile. Imali phila laphana uma uyikhanyele ingaba serious ihlaselo ukuthi vele sisiyakufa. Uyabona even nesigwebu sakhona ma emlonyeni waba lemakhaleni usiyakhanya ukuthi sowuphuma isigwebu, kusho kukutshela ukuthi inkomo leyo isihlaselo kakhulu. Ungabona sokunjalo inkomo lana kumele uyiquarantine, ngathi ikhiphe ibe yodwa lapha. Usubiza-ke abantu be-Veterinary Services ukuthi bakuncedise ukuthi imizamo bani ongayenza. Yikhona imithi lama-injections akhona okuthi ulatshe uno leyi tailariosis disease hlaba just below the hump yenkomo, uzabona sokunje. So ayihluphi i-general disease uyibona.
Umkhuhlane we-foot and mouth lawo siyazi ukuthi usutholakala emathebeleleni south, ungathi ubhahe kanganani?
I-FMD, foot and mouth disease, isikhona sevile. Uyabona endaweni zabomathebeleleni indawo lezi zidumakethe ngamaplazi kwesinye isikhathi ngamagemu lapho kuhlala khona inyamazana zeganga. So silenkinga ngoba siyabe siphelisa inkomo lapha okule nyamazana zekhaya. Amabhufalo wona lawa iwasilethela ikakhulu umkhuhlane lo. So sikhuthaza abalimi thina ukuthi abalimi bavalele izifuyo zabo njalo zedebhishe izifuyo. Umlimi angavela ezenjalo engayiqi idipha mhlana kule dipha, umlimi kumele ahambise izifuyo zakhe zedipha njalo zivalele. Yibe sikukhuthazayo and besuke sazama kwabalalelayo sibili umkhuhlane lo awuhluphi kangako. So yibe sizama ukukhuthaza abalimi ukwenzela ukuthi banakanele izifuyo zabo.
Umnumzana Sibayishe Shawu ngogatsha lwe-Veterinary Services njalo ungowenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ngempela sonto ukuthi kulokulwisana okukhulu kubandla lakhe leZanu PF. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi uhulumende kumele avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote. I-Chronicle ithi umgcinisihlalo we-African Union umnumzana Macky Sall ongumongameli njalo weleSenegal usesole izijeziso ezetheswa amalunga eZanu PF ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani. Basakaza bahle baka Studio 7 basakaza embathanda kwamagama. Ngazi ke umbe izwakala emoyeni neyami ivoice ngoba ngidlala nje ngihlala ngiphumela kodwa nje angikaze nje ngizwakale uvo lwami uPaula kwami uDingdin. Ngikhuluma noSifaso wakwaDube wakwaDube elubane dandanda BH66 gegema #41 ngiyokuhlala manje ngila eMzansi Afrika South Africa. Basakaza umthandu uPaula kulolu daba lokudayiswa kwendlovu nempondo zendlovu. Abasayithatha singinambona besenza kahle kakhulu ukuthi babavale ekudayiseni lezo zinto. Yes, ziyingozi emphakathini kodwa ngiyajabula babavale ukuthi badayise lezo because kuyefana musibenefitani mkhaya. Yini thina njengama-citizens, njengabantwana banabevu, abantwana bomhlabathi, yini esiyibenefithayo thina on the ground? Thina yini esiyibenefithayo kokubenefitha abemkhaya bephezulu? Zingadayiswa lezo nkonzo, sesitholani thina ngoba le mali yakhona bazoyintshontsha vele singayiboni nokuyibona, asibenefithi lutho.
Salibonani, salibonani maZimbabwe namahle, ninjani? Okhulumayo ngeWashington Mehlukwane Sincube. Ngikhuluma ngekosikende etsholotsho. Sikhuthazaneni siyerejistela ukuvota, kungakhathalekile ukuthi kona uzavota kumba usozovota. Ukurejista ukodwa kubalulekile kakhulu. Ukuvota lakho bese sikubalulekisa kakhulu ukuthi abantu sikwazi ukukhetha inkokheli esizasisa phambili. Ngikho ngincusa abantu bakithi ukuthi sihambeni siyorejista. Mali thwele kuyithutshana nje lafika emakhaya hambani liyorejista. Abasetsholotsho abahambe nje kwamphanathi uzane-DDF. I-DDF isetradensensayo se-police stage. Okunye engingathiya ngilinikeze khona azivoteleni zabo, yiyo iphathi esiyaziyo ma-tsholotshians.
Salibonani basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke kuzindawo zonke okufinyelela khona uStudio 7. Nginesimanga ngoba sengihlala ngisenda ama-message ami awasafundwa emoyeni, angazi noba ilayini yangikhona inde, mhlawumbe ngicabanga ukuthi ilayini inde. Okhulumayo ngunkomo, ngibuya elupane esigabeni saseGhana kumbe eJabiwo. Umbono wami enginawo nilombono ukuthi ngabe kuyenzeka loba ngabe kuyenza amabandla la abambane bangene ngaphansi kwebandla likaChamisa, wonke kukhulunyiswane wonke amabandla angene ngaphansi kwebandla likaChamisa, sizame ukuthi siguduzeni iZANU-PF siyikhuphe ngoba ibandla elile power ile likaChamisa. Ngaphandle kokuqamba amanga nje ibandla elile power ile likaChamisa. So asincedisana neni bantu bakithi, abantu sebedubekile, sesidubekile eZimbabwe. Asincedisana neni, sibamba neni lebandla likaChamisa.
Mpengelele. Okhulumayo uThima Labancube, ngokuzalwa ngisesigabeni saseKhezi eMthuli Village. Lana sinenkinga, ama voice ethu aka recordwa akabalwa. Into esimanga kodwa uthola umuntu ubingelela isihlobo sakhe, ubingelela inyanga yakhe. Asinto okufuze izizi recordwe zikhonsidwe lezi. Lana sikhuluma ngokwakhizwe nokuvusizwe. Mangabe kukhona isikhathi, makube nesikhathi sokuthi kube nabantu ababingelelayo. Lana ngizama ukuthi ngixwayise into efana naleyo ngoba isichithela isikhathi. Into ekhona lana, kunabantu abakhulumayo lana bethi akuvotele bana, akuvotele bana. Enkingeni, inkinga ekhona kuwo wonke umuntu ohlala eZimbabwe. Mangabe sifuna ukuthi izane iqhubeke ibusa, masivote ngokuhlukana. Nizobona khona ukuthi siyayifuna izane ukuthi iqhubeke ibusa. Kodwa mangabe sifuna utshintsho, asivoteleni inhlangano eyodwa, upresident kuthi kumakhansela, bese sivotela ke labo esifuna ukuthi besiphathe endaweni zethu. Ngoba singakwenza ukuthi manje sifuna ama-president angu-100 kuzosihlupha, kuzenza ukuthi ivelizane ihlale ibusa.
Yeah, lifuka njani bantu baka Studio 7 bomthabazi omuhle kundawo zonke ngiyacela iaudio le ivalwe ivalwe ezindaweni zonke ngoba ngiyenze lokho okukhala lapha bayakhala ngokuthi kulobandlululo emarapizo obandlula abantu kanti lina abantu ngikhona likubona namhlanje iMRP ukuthi yabandlulula zonke lesikhathi izani lokhu ibandlulula amaNdebele liyathula kodwa mase uthanga iMRP ibandlula abantu la yikho selikubona khona kusukubonile lapha last lapho uMonica Mtshwangu etshela abantu ukuthi amaNdebele ngama-notorious akafundanga bahleli lapho bekhuluma umgqabe lapha la wayehleli ekhuluma into yayidoti yakhe lapho esitshele sibandlulula nangagwala siyazi ukuthi bakhuluma futhi wathi amaMdebele amawuhu kumele bathele idumu akusikho kubandlulula yini khona lokhu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi zingcwatshwe izolo insana ezilitshumilanye 11 ezibhubhele engozini yomlilo olumathe kwesinye isibhedlela kwele Senegal ngeviki edluleyo. I-AP yona ithi abahlengi sebefike eduzane lendawo ecatshangelwa ukuthi yikho lapho okutshayeke khona indizamtshina ewele ezintabeni kwele Nepal ilabantu abangamashumi amabili lambili 22. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden lomkakhe bethekelele esigabeni seTexas izolo lapho okubulawelwe khona abantwana besikolo abalishumi lasishiyagalolunye 19 kanye lababalisi ababili ngowesilisa owayehlome ngemibhobho ngeviki edluleyo. UBiden lonkosikazi wakhe uJill bafake amaluba endaweni ebeleziphambano lapho okukhunjilelwa khona abafi. UBiden uthi idale lePhalamende kumele liguqule imithetho lenqabele ukuthengwa mahlayana kwezikhali. Ugatsha lukahulumende wakhe olubona ngezemithetho lwazise izolo ukuthi soluphenya indlela amapolisa eTexas aphatha ngayo udaba lukamadubula ngoba athatha isikhathi eside ukuthi amhlasele ngemva kokuba engene eklasini wabulala abantwana. Kunjalo nje uzulu wemelika namuhla ukukhefu lokunanza amaqhawe aleli lizwe ele-Memorial Day. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi ehlonipha labo abafela ezimpini ezitshiyeneyo belwela imelika. Nanzi ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi kulamalunga alo alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli be-ZANU-PF yekhwekhwe izolo. Likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli be-ZANU-PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi Useni Sibanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Abogatsha lweveterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ezilalini ngoba sokulemikhuhlane efana le foot and mouth kanye le January disease. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamile inkomo.